Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu sebeyekethisa izimiso ekade sifakwe nguhulumende ezifakwe yi-World Health Organization. Nxa singakhayela kwamanye amazwe sebesiba labayithi ngesikhiwa yi-second wave of infections, okutsho ukuthi abantu asebebanjwa benomkhuhlane we-coronavirus sebesiya bengezelela.
Abemkhankaso yokulwela ilungelo loluntu kwezempilakahle bathi ukuqonga kwenani labatholakale bele-COVID-19 yisibonelo sokungalandelwa kweziqondiso zokuvikela leli gcikwane.
Nalapho esikhona nxa sithi sikutransforma kuyafuze sikhulume ngokuthi sikuimploya abantu abangamamiliyoni amabili amathathu, yikho lapho siyathiyabe siphusha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule uhlelo lukahulumende lokuthuthukisa umnotho welizwe olujonge ukusungula imisebenzi yephose ifike kusigidi 1 million kwiminyaka emihlanu elandelayo. Abenhlanganiso yababalisi yezimtha bakhuthaza amalunga ayo ukuthi abuyele emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi wokuqale ekupheleni kokampandula izikolo zivulwa kuhlandla lakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Phakathi kwa bangamakhulu edlula ayisithupha abahlolwe igcikwane le-COVID-19 eZimbabwe abangamachumi phose ayisikhombisa i-68 batholakale belalo. Lokhu kutsho ukuba inani lasebetholakale bele gcikwane leli lokhu laqhamukayo elizweni selizinkulungwane phose ezithoba munye i-8897. Asebesinde kuleli gcikwane sebezinkulungwane ezidlula eziyisithiyagalombili 8116. Ukuthi abalokhu begula bona inani labo liqonge laya kumakhulu edlula kancane amahlanu 524, labulala abangamakhulu edlula amabili lengxenye i-257. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.1 million, labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 47,647. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 55.2 million ababanjwe belalo, labulala bedlula isigidi 1.3 million kubika abekolitshini le-John Hopkins University eMelika. Kunjalo nje abemkhankaso yokulwela ilungelo loluntu kwezempilakahle bathi ukuqonga kwenani labatholakale bele-COVID-19 yisibonelo sokungalandelwa kweziqondiso zenhlanganiso ye-World Health Organization lohulumende ngemva kokuyekethiswa kwezinye zazo lapho kuvulwa ezinye inhlangothi zempilo ezinjengezikolo ngemva kwe-COVID-19 lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi inani labahlolwa betholakala bele-COVID-19 phakathi eZimbabwe bengazange bavakatshela kwamanye amazwe liqhubeka liqansa. Umqondisi wenhlanganiso ye-Community Working Group on Health, uMnumzana Itai Rusike, uchasisa ngokulakho okwenziwa nguhulumende ngemva kwalesi simo lapho eleZimbabwe selingene kuhlandla lesibili, i-second wave lokumemetheka kwe-COVID-19.
Unfortunately, it will not be surprising if the authorities then decide.
Akuyi kumangalisa nxa iziphathamandla zizobuyela ekuthini ziqinise izikonzo ze-lockdown kakhulukazi kula madolobho amabili.
Measures as a result of the rise in new cases.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Gary Saba ukhuthaza uzulu ukuba angayekethisi ukulandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lomkhuhlane okunjengokugqoka amamaski lokunye.
Abantu sebeyekethisa izimiso ekade sifakwe nguhulumende ezifakwe yi-World Health Organization. Abantu asebebanjwa benomkhuhlane we-coronavirus sebesiya bengezelela inani labo. lokhu kungabe kubangelwa kakhulu iwekethisa kwabantu abantu sebe akangithi sibala lokuthi sebe relaxed.
Kodwa esinye isakhamuzi emzini wemganwini kobulawayo umnumzana Ernest Ncube uthi okunye kwakhona kungaphezu kwamandla abo okufana lokwenzakala emabhasini awezupho.
Akusela leyana esithi social distancing lokugezwa ezandleni akusenziwa, kumele labo babone ukuthi iyalandelwa ukuze yonke iplani yabo isebenze kakuhle. Abantu bayaminyana njalo bahamba ngamateksi angalunganga ukuba semgwaqweni.
Ekutshoneni kosuku lwayizolo mhlaka 16 Lwezi, abantu abangamachumi phose ayisikhombisa 68 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Abalichumi lasithupha babo 16 kungabakobulawayo, abangamachumi amabili lasikhombisa 27 bengabesigabeni seMathebeleleni North, kuthi abalichumi lanye 11 bengabeMathebeleleni South. EHarare khona kutholakale abantu abane, eMidlands kulabahlanu, kuthi eManicaland bekulomuntu oyedwa. Kungalesi sizathoke uhulumende esithi uphakathi wokudinga ukuthi enzeni ngalokho osekusenzakala elizweni lapho inani labatholakala bele COVID-19 liqonga mihla ngemihla. Umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle uDr. Constantino Chiwenga utshele iphephandaba leSunday News ukuthi kusobala ukuba ilizwe lilakho ukuhlaselwa yilo mkhuhlane kuhlandla lesibili, i-second wave, ngoba abantu beqinisa amakhanda bengafuni ukulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende wakhe kanye labenhlanganiso e-WHO. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Silokhu sikudaba le-COVID-19. Ingcwethi wezomkhankaso wokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane zithi uZulu uveza ukuba sekhathele ngokulandela iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Nkosikhona Dibiti womsakazo we-Community Podium TV uthi okunye osekubangela ukuthi abantu bengalandeli iziqondiso zokuvikela ku-COVID-19 nezinye inhlupho abavele bebhekane lazo ezigoqela ukuswelakala kwamanzi lesimo somnotho weZimbabwe. Okuningi sikuzweni kwingxoxo ayiqhube lo Mikeove weStudio 7.
Abantu befuna ukuya phambili ngempilo. Uzathola ukuthi kathesi kunzima ukuthi kuqale sokuhlathwa abantu phansi ukuthi hey, corona isakhona lalani, ngoba abantu sebesithi impilo sesiyaphambili. Nanko-ke izikolo sezivuliwe lazo, kutho ukuthi sokuyiwa phambili, abantwana sebesiye esikolo, la sesilungisele abantwana ukuthi beye esikolo. Khona wonke umuntu impilo vele sibuyele back to normal. Nasikhangele ukuthi i-coronavirus isakhona, kuba nohlupho kakhulu ngoba izakhamizi sezikuthathela kathana, sezidiniwe. Ngakho ukuzwa khonke kwe-corona kuphinde silohlupho lwamanzi. So uzathola ukuthi kwesikhathi nxa ugcotisana lezakhamizi yakwanisa ukukutshe ukuthi zwana, usakhuluma ngokwe-corona lokhu, sinike namanzi aphume empompi sezokuthi sigezizana, singayimelela amabhawuza zezinto ezinjanzo lezo. Kube luhlupho futhi ukuthi khona kanti abantu busebancedisa njani, ngoba kumele ukuthi benja bedinga amanzi lawa kumabhawuza lasezibhoraneni lapho kuyabe kugcwele khona abantu. Kuluhlupho kakhulu especially kobulawayo.
Kodwa bayazama yini ngamandla wonke ukuvikela ukubanjwa kalo mkhuhlane? Bayagqoka yini ama-mask? Uyishilo ngempela ukuthi kuyahlupha ukugeza izandla, kodwa abo-sanitizer labo bakhona, bayakuzama yini konke lokhu bengaminyani endaweni ezijeneyo?
Kunzima kakhulu especially emalokitshini. Kugqoka i-mask kukalutshwane ubona umuntu egqoka i-mask sibili noma esibhoraneni, kukalutshwane kakhulu kubona abantu begqoka ama-mask. Ukuthi ubhubhane lolu solukhona njalo ama-specific areas wona lawo ophumula labo Country Park, izakhamizi kumele ukuthi zinjani zincediswe kakhulu, or njengebulawayo yonke nje sincedisane futhi sikale ukuthi raise awareness ukuthi abantu lokhu ebesifa abantu and abafayo abakhokhathana bakhona khona lapha phakathi kwethu.
Lowo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti womsakazo we-Community Podium TV. Ngimuzwe exoxa lo Mikeove weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngesikhathi umongameli Donald Trump weMelika elokhu esala ukuthi wanqotshwa kukhetho lwedluleyo okhangelelwe ukuba ngumongameli, umnumzana Joe Biden owebandla lamaDemocrats uthi ukwala kukaTrump ukuthi beqhubelane intambo zomboso kungabuyisela emuva inhlelo zokulwisana legcikwane le-COVID-19. Lokhu kwenzakala abasekeli bakamongameli Trump bemxhasa kulokho akuchoyo kodwa amanye amalunga ebandla lakhe sithi kavume ukuthi unqotshiwe ukuze sihlaziye ukuthi kambe kuzawela ngapi induku loxaxaxako sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Nqabuthos Mabena
phakathi kwabo bobabili akekho esimthandayo akekho esimkhethayo yebo ye abemelinga bazikhethela ukuthi bafuna bani thina kithi kuyafanana kodwa singakutsho kuphela ngo Donald Trump yekuthi esase ngo president kube lo ngani kuba ngconywana empini zomhlaba esazibona ikakhulu kusaphethe lo wayengumongameli uObama kubonjwa iLibya onamhlanje eLibya sekulabantu abangama slaves abathengiswa eLibya so ke isikhathi esinengi vele ama Americans kungaze kube ngama Democrats kungaze kube ngama Republicans kuyafanana sabona usaphethe uGeorge Bush abakwenzayo eIraq Tony Blair waseNgilandi
umongameli Trump ochothoza umnumzana Biden ngokuthi uzakhoqola ilizwe leMelika libe yi-socialist country kungenzakala lokhu njalo ukuyini okubi ngakho
uDonald Trump uyazikhulumela ngoba iAmerica asoze kube yi-socialist country nxa kuphethe ama-Democrats loba kuphethe ama-Republicans njoba sesithilo phambilini ukuthi kabe hlukananga bayafanana kunabantu abathatha izinqumo zelizwe abantu abangakhethwanga abantu abalemali ezinkulu ama-billionaires yibo abaphethe ilizwe leliyana elemelinga yibo futhi ababona ngezohwebo ukuthi ubudlelwano bemelika kumele kube njani lamanye amazwe angaphandle ikakhulu uhwebo kumbe ngithi i-trade ngoba siyabona ngaphansi kwaDonald Trump ukuthi kulalokho esikubiza sithi ngama-trade wars phakathi kwelizwe leMelika lelizwe leChina siyabona amanye amankampani aweMelika esekuthiwa aphume kumbe engabi lobudlelwano lamankampani aweChina iMelika ayivele injalo ama-Republicans kumbe uTrump angeke abe yi-socialist esengisitsho uBiden angeke abe yi-socialist
umongameli Trump ufuna kubalwe kutsha amavoti kwezinye izigaba njalo ubone ngani mhlawumbe engagcina eselobufakazi bokuthi kwaqelibezelwa kukhetho ubona kuwela ngaphi induku loxaxaxako
uyabe senza ilungelo lakhe njengomuntu weMelika thina esekulwisayo ukuthi iMelika kakumelanga ihambe ihlukumeza amanye amazwe ngendaba zomnotho kakumelanga ihambe ifuna ukufaka kwamanye amazwe abakhokheli abahambisa phambili izifuno zeMelika yikho thina njengebandla lamakomanisi mbi Communist Party sisilwa lalokho esikubiza sithi ngama imperialist forces ukhetho lolu olukhona liyasibonisa ukuthi hayi lokho esihlala sikutshelwa ukuthi iMelika ilizwe ele democracy ayisinkho siyakwazi futhi la ngo-2016 ekungene kwaDonald Trump kwaba ama-Democrats akhala besithi bona kungenele ama-Russians ongazange kube lobufakazi
lowo ngumnumzana Nqabuthi Mabena ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa
Yebo 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 mthokozo omuhle selinxusa kuhlelo lwabatsha olwe three connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona osumemetheka okwethusayo emadolobheni atshiyeneyo elizweni agoqela iHarare lakobulawayo sizaphatha njalo udaba lwempumela yokhetho lweMelika zulu bendaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Abongi bedolobheni le-El Paso esigabeni se-Texas khonapha eMelika babe lokutshengisela ngokushayela izimota beludwendwe betshaya amabhera njengendlela yokusekela izikondiso zokuhlala ngekhaya eze lockdown ngemva kokuqonga lasebebanjwe bele COVID-19 sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa 73,000 lokhu laqhamukayo. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda uhlangane lomphathintambo wezobudlelwane be-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Temeke Mekonnen kunkulumo zokuhlaziya impi yomdeni eqhubeka isidla amahabula kwele Ethiopia. Lezi nkulumo zilandela ukuhlaselwa kakubi okwensuku ezimbili kwesigodlo se-Eritrea i-Asmara ngezikhali ezinkulu zama-rockets osokukhomba ukubana limpi yomdeni yakwele Ethiopia isicapha imingcwele isiya komakhelwane. Amapolisa akwele France abikwa edilize amatende enkambeni ye-St. Denis ebigcinelwa iziphepheli ezedlula inkulungwane ezimbili okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Iningi lalezi ziphepheli bezingezibalekela umumo emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela ele-Ethiopia, Somalia, Sudan lamanye. Sizigqiba-ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kuhlandla lethu eliphathelane lezenotho lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa useyethule uhlelo lukahulumende olujonge ukusungula imisebenzi yephoswe ifike isigidi i-1 million kuminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi luzaphumelela nalo luhlelo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
UMnangagwa wethule umhlasandlela we-National Development Strategy 1 izolo wona athi uzalandelwa ngenjongo yokuvuselela umnotho kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Uthe phansi kwalomhlasandlela uhulumende uzasungula imisebenzi engu-760,000 njalo akhulise umnotho ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Wengeze wathi inflation layo iza kwehla isuka ku-471% iye phakathi kwe-3% le-7%. UMongameli Mnangagwa uthe ukuze lokhu kufezeke bazaqinisa ingatsha ezigoqela olokulima, olokwenjiwa kwamatshe aligugu, olokulungisa impahla kanye lolokwethekelelwa kwelizwe. Kodwa ingcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko uthi lanxa uhlelo lolu lungaze lube lohlonzi, imisebenzi ekhulunywa nguhulumende milutshwana kakhulu.
Nalapho esikhona nxa sithi sikutransforma kuyafuze sikhulume ngokuthi sifuna imploya abantu abangamamiliyoni amabili amathathu. Yikho lapho esiyakuthiya besiphusha ngoba la i-700,000 ayenzama ukuthi bangathi bona babe ministerically ukuthi benza kanti baza-achieve into emangalisayo. Kodwa kuza kwanzima nxa bengatshintshanga indlela abenza ngayo njalo indlela abaphatha ngayo izinto.
Unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo yena usole uhulumende esithi kazange akhulumisane labo njengenhlanganiso yezisebenzi ekubumbeni lumhlahlandlela.
Luhlelo nje njengenhlelo zonke nje ezikahulumende ezibhalwe kakuhle emaphepheni ziseleke implementation. Kube nje uluhlelo oluzathi ngemva kweminyaka emibili emithathu sizo sokuthiwa khona hayi sesilufake eceleni sokululunye uhlelo.
Umoyo uthe iziloyiso zikahulumente lezi zingaba izifiso nje zikathemba lo-amkela. Nanku sokuye kwaba lezinye inhlelo ezifanayo ezigoqela olwezim asset ezingaphathisanga ilizwe ngalutho.
Izifiso kaziyaliwa kodwa kufanele phela ube lenjongo eqondileyo, ube le strategy, ube le support njalo ebantwini, izisebenzi, abaqhatshi, ukuze phela ke uhlelo luphumelele. Esikunanzelelayo esikhathi esiningi ukuthi sisuke sihambise indaba ye politics phambili.
Ushoko uvumelane lomoyo.
I problem esilayo kuhulumende wethu uzowabhala amaphepha amahle kodwa kwagcwalisisa kube into engani izasihlupha. Ungakhangela njalo kule ndaba engani ayikhulunywanga ngendlela yacaca kwindaba ye-corruption yokuthi sisadila njani, ngoba i-major impediment eZimbabwe kathesi indaba zokuthi sidila njani ngento ze-corruption, njalo sidila njani njengelizwe nxa sokulama-challenges.
Usomabhizimusi oyisiphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi zinengi ingatsha uhulumende amele azivuselele kuqala ukuze amaphupho akhe afezeke.
Isandulelo ikuthi kube lalokho okuthiwa ngama-factors of production. Kusamele uhulumende aqale akhe i-confidence building ikakhulu kwezamandla akagetsi kanye lamafutha ezimota, kube izinto ezeneliseka ukuthi zithengeke ngokwentengo ezilingeneyo. Aphinde futhi alungise uhulumende amanzi. Siyakwazi ukuthi kule nkampani okuthiwa United Refineries kanye lezinye sezivaliwe ngenxa yokuswelakala kwamanzi kakhulu koBulawayo.
UNdlovu uxwayise njalo uhulumende ukuthi aphathise abantu abazisebenzayo ngemali ukuze bavuselele amabhizimusi abo.
Sivela kwisikhathi se-lockdown lapha abaningi abasebawa basebadilika sibili sebeze badiliza kanye yonaka SD Capital ekade bachokolile kumabhizinisi abo. So kumele ukuthi baqale bancediswe ngalokho esingathi ngama-soft loans.
Uhlelo lwe-National Development Strategy 1 lolu lwelama olwe-Transitional Stabilization Program lona olusolwa ngabanye besithi alusizanga ngalutho. Kepha uhulumende uthi lwaphumelela lolu hlelo ngoba lwenelisa ukuqeda ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto njalo lwaqinisa idola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Abenhlanganiso yababalisi yeZimthaba bakhuthaza amalunga ayo ukuthi abuyele emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi wokuqale ekupheleni kukampandula. Izikolo zivulwa kuhlandla lokuqala. Le nkuthazo kodwa isolwa ngezinye inhlanganiso ezimele ababalisi ezigoqela e-ARTUZ abathi ababalisi lokhu bethola iholo eliphansi elingabeneli ukuthi bagade baye emsebenzini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo lokhe zavulwayo kuhlandla lakuqala kuze kufike elesithathu, ababalisi bebengalugxobi ezikolo kuthi abakade besenelisa ukuya khona bebetshona behlezi abafundi bengenzi lutho. AbeZimbabwe Teachers Association iZimta babikwa benze isivumelwano lomqhatshi phansi kwenkulumo ze-National Joint Negotiating Council, loba kunjalo abenhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bahle bethula owabo umbiko bephikisa isivumelwano lesi besithi imali ethenjiswa ababalisi incinyane kakhulu. Umsekeli womkhokheli weZimbabwe National Educators Union umnumzana Vusumuzi Maphosa ugcizelelwa
sidabukile ngalokho okwenzakeleyo, ikakhulu amanye ama-unions esegqugquzela ukubana ababalisi babuyele emsebenzini kungela lutho abalutholileyo, ngoba nxa kukhitshwa ama-allowances akhona awe-COVID lawa zaphela ngo-December, ababalisi bazabe sebe-worse off kulalokho abayikho khona, njalo kuvulela lo mkhathi ithuba elokubana ahlukuluze labo abalokhu besithi lokho ade bekufuna kakukenzakala.
UDokotela Sifiso Ndlovu, umqondisi weZimta, uchasiswa ngesivumelano se-NJNC.
Sithethe umlando ukuthi sicebise amalunga ethu ukuthi sokuyisikhathi sokuba kubuyelwe emsebenzini.
Inkosikazi Sanelisiwe Dube olabantwana abafundayo uthi lokhu okwenziwa nguhulumende kufana lokuba bamba inkunzi ngoba bebhadalele ize.
Ngendlela okwabikwa ngayo ukuthi izikolo ziyavulwa kwakungani kuza kwenziwa okukhulu ezikolo, kade akulalutho sibhadala ifees kungelanto ezakwenzakala.
Ababalisi bathi bafuna iholo lamadola eMelika edlula amakhulu amahlanu i-$520 kodwa uhulumende ubathembise amadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezingamachumi amabili i-19,975 RTGS. Imali le igoqelayo eyokusebenza ngesikhathi esilengozi i-COVID allowance kanye le-bonus. Ababalisi bathi imali le izakwehla iye kunkulungwane ezingamachumi lantathu i-13,850 RTGS nxa sekukhitshwe e-COVID kanye le-bonus. Ngakho bathi isivumelano lesi senziwe kungakhangelwanga konke lokhu. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yahlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa ugatsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwe-Public Service Commission lukhiphe umbiko luveza ukuthi iza kwengezelela iholo lezisebenzi zikahulumende kanye lendlela izisebenzi zakhe ezizabhadalwa ngazo imali ze-bonus. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Obengumqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Bethnico Bebe yona oxotshwe kuleli bandla ngeviki edluleyo esetheswa icala lokusekela i-MDC Alliance uthi ulokhu eyayisiphathamandla saleli bandla ngoba ukuxotshwa kwakhe akukho emthethweni. Umnumzana Bebe uthi uxotshwe ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Morgan Komichi ngoba besesaba ukuthi uzabanqoba kukhetho lokudinga umkhokheli we-MDCT omutsha kuCongress ezakwenziwa ngumpalakazi. Umnumzana Bebe uxotshwe ngemva kwengxabangxoza yama-nominations akobulawayo lapho kwatholakala amavoti esemaningi okwedlula abantu abavotileyo. Lanxa ibandla le-MDCT lisithi uMakhuphe nguye owanqobayo kulawa ama-nominations, umnumzana Bebe uthi kwanqoba yena. Ngokunjalo uthi uxotshelwa ukuthi ulosekelo. Kodwa uthi kayindawo ngoba ukuxotshwa kwakhe kungaphandle komthetho.
Kusobala ntungamili ukuthi ke laba bantu sebesenziwa ukuthi sebesesaba. Sebesesaba ngoba kobulawayo kutshengisile ukuthi kona ke umuntu ozakhethwa ke ukuthi amele kumbe abe ngupresident wepharty nxa siya kuCongress yimi lo kanye engikhulumayo. Njalo amaprovince wonke abesekhulumile ke ukuthi kona bazakhetha mina ukuthi ngiye kuba ngupresident ke ku-extraordinary Congress. Bathe sebebona ke ukuthi kona undodalo vele abantu sebemfuna, abantu sebefuna yena. Sebegijima ke besiyahlala kuWhatsApp besithi bayangixotsha. Hayi bo bantu, angingeke ngixotshwe yiWhatsApp. Asenzeni izinto ezilengqondo, sihloniphe abantu, sihloniphe abantu be-MDC njalo sihloniphe lozulu wonke weZimbabwe ngoba osokusenziwa nguThoko loNkomitsho sokusitshengisa ukuthi kabasahloniphi, sebedle umsobho wezanu, umsobho wezanu libo sibenza ukuthi baphambane benze izinto ezingekho semthethweni.
Sizwa kuthiwa usuhambe emthethwandaba ubusiyadingani kahle kahle.
Emthethwandaba ke bengihambe ke ukuyaphikisa ke okwakuqala bazame ukuthi kona bathi sezisuspendiwe ke so ngasenzisiya emthethwandaba ukuthi ngiye ukuthi hayi bo ngakulunganga kumbe kalikwenzanga ngendlela lokho elithi lizisuspende ngakho. Okwakathesi ke nxa sembuyela emthethwandaba sesiyakhumbuza umthethwandaba ukuthi hawu labana abantu sisathi sisamelele ngapha emthethwandaba ukuthi baphendule amacala abo sebebuya besiyadala elinye nesilungu lokho esithi yi-court interdict yikho engikulungiselelayo la magqwetha okwamanje.
Abebandla lakho bathi uxotshiwe ngoba wena udlale bandla le-MDC Alliance.
Ngithanda ukuthi ngikufake sobala ke kubalaleli ukuthi ke leyo nto eyokuthi ngumuntu we-alliance yinto ediniweyo, into engasebenziyo ngoba ke abayibo ababuya labantu ababekaze bevota ngesonto kobulawayo kwakule list eyayilungiswe yi-province yakobulawayo phakathi komkhokheli wayo uGift Banda lomnotbhala wabo uNomvula Mkuni. Yibo ababuya le list yona leyo eyiyo eyayisetshenziswa kwa-accreditation ukungenisa abantu. Pho labo sokuthiwa ababuya noBhebhe babuye noBhebhe ngandlela bani. Awuboni ukuthi khona kuyatshengisa ukuthi abantu abadala sebesiphelele izingqondo, sebesehluleka ukuthi benze izinto ngendlela eqondileyo. Kusobala nje ukuthi hayi amadoda lawa-ke asesesaba uBhebhe ukuthi kona nango sesiyabathathela akade bebona ngani sebekufaka esambeni.
Lowo ngumnumzana Bethnico Bebe, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abemkhankaso yokulwela ilungelo loluntu kwezempilakahle bathi ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 yisibonelo sokungalandelwa kweziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane. Siluqaba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi asidibaneni njalo ngusasa.